Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 28 kumabasa 2021 ngontungami lenkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Abantu kufanele bakwazi ukuthi kuyafiwa liyabulala leli gciwane. Siyabone India sebeze bephelelwa ngumoya i-oxygen, siyabone Europe sekuze kuvalwa njalo ama-lockdown.
Amapolisa athi abanikazi bendawo zokuzilibazisa ezifana lamabhawa abazatholakala bethengisa utshwala kugcwele abantu kanye lalabo abanathayo baza bocha ngoba lokho kuyikwephula imigoqo ye-COVID-19.
Ngibona ngathi lokho kuyasiza kakhulu, mna nto engikuzwa ngathi ya nxesa kuzasiza ukuthi abantu abaningi bafune ukuthi bahlatshwe ijekiseni.
Ugatsha lwezempilakahle eMelika luthi abantu asebehlatshwe amajekiseni e-COVID-19 amabili sebevunyelwa ukuphatheka kumbuthano emincane bengagqokanga amamaski. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamachumi ayisithupha lambili 62 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe yilomkhuhlane selokhe ufike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu amahlanu alamachumi ayisithupha lanhlanu 1565. Asebetholakele belawo bakhwele baya kunkulungwane ezingamachumi phose amane 38,164. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,842. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,874. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela sebefike kunkulungwane ezingamakhulu amathathu alamachumi edlula isikhombisa 370,676. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi edlula isithupha 63,263. Kusenjalo amapolisa ethule umbiko izolo exwayisa abanikazi bamabhawa kanye labanathayo ukuthi kulicala ukuvula indawo zokuzilibazisa lezi ezigoqela lapho okosiwa khona inyama, kunathwa utshwala, amabhaa kanye lama-beer halls. Athi labo abazatholakala bebuthene kundawo lezi bazabotshwa bajeziswe ngoba beyabe bephule izimiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efihlela Ncube.
Noma yini engabanga ukuthi igciwane le-coronavirus ligcwale indawo enkulu limemetheke ebantwini, kakufanelanga yenziwe. Abantu kufanele bakwazi ukuthi kuyafiwa liyabulala leli gciwane. Siyabone India sebeze bephelelwa ngumoya i-oxygen, siyabone Europe sekuze kuvalwa njalo ama-lockdown, siyakubona kubo Brazil igciwane lokho likhona, lokho libulala njalo. Ngakho ke kumele siziphathe ngendlela efaneleyo, singahlangani emaphathini ngobunengi, emtshadweni ngobunengi, noma kungapi lapho okuyabe kungela social distancing ngendlela efaneleyo. Ngakho ke akusonto edinga ukuthi uzutshelwe ngamapolice ukuthi ungayenzi. Kumele wena ngokwakho uzicabangele, ucabangele abantu bakho, ucabangele izihlobo, abantu kumele baziphathe ngendlela efaneleyo. Amapolisa awakhangele futhi lalabo bezepolitiki abahlangana bebanengi, bangakhuzi kuphela imtshado, kodwa lakho lanxa kuyi-political organization, i-social distancing lokuziphatha ngendlela efaneleyo konke kumele kwenziwe, kungakhangelwa kwenye indawo kuyekele okunye.
Amapolisa athi kuzabotshwa bonke kungakhathalekile ukuthi umuntu ngothengisayo kumbe ngomathenga, athi engangena ebhawa ayabopha umnikazi webhawa abuye abophe labantu abanathayo. Ungathini ngalokho?
Umthetho kawufanelanga ukhethe uhlangothi, kawufanelanga ukhethe ubuso bomuntu, ungayi ngokuthi ngumama noma ngubaba, ungayi ngokuthi umuntu unothile kumbe kanothanga, usebhawa kumbe usemtshadweni kumbe usenkonzweni. Nxa esephula umthetho othi abantu kabangahlangani bebanengi bengalandelanga lezo zinto, o-social distancing, ugeza izandla lakho konke lokhuyana, nxa umthetho sithi indawo ezinje kazifanelanga zivulwe, yikho okumele wenziwe, kumele kulandelwe umthetho, yiyo kuthiwa i-rule of law. Kungaswelakala khona lokho abantu benze babe ngontando kayiphikiswa, kuyakonakala. Siyakwazi ke njalo ukuthi abantu bayalahlekelwa imisebenzi, bayalahlekelwa imali osomabhizinisi bendawo lezi ezivaliweyo. Ngakho ke kumele uhulumende adinge indlela ezakwenza ukuthi lingamemetheki igciwane, kodwa abantu bangalahlekelwa ngamabhizinisi, bangalahlekelwa imisebenzi abasebenza emabhawa lendaweni zona leziyana okuhlangana khona abantu. Kumele kube yinto ezakwenza ukuthi abantu bavikeleke, kodwa njalo le misebenzi ivikeleke, lokwenza imali kuvikeleke kosomabhizinisi.
Kudaba lwabantu abahlatshwa amajekiseni okuvikela lo mkhuhlane, sibona ukuthi abahlatshwa ijekiseni yakuqala bayaqansa mihla ngemihla, kodwa abahlatshwa esibili balutshwana kakhulu. Okunakanelwa ukuthi kungaba kuveza ukubana baningi abantu abathi bengahlatshwa ijekiseni yakuqala bengabe besabuyela ukuyahlatshwa esibili. Ungathini ngalokho?
Abantu kumele bakunanzelele ukuthi nxa uhlatshwe kanye khona kufanele ukuthi uhlatshwe kabili, uyabungavikelekanga. Ukuyahlatshwa akusiyonto yokukholisa, kumele uye usazi ukuthi indlela yokuzivikela. Ngakho ke uhulumende lalabo abaphethe zona lezo ezempilo kumele bazise abantu ukuthi nxa esesuka umuntu wahlatshwa, kumele ngosuku lona lolo olulandelayo okuthiwa kumele abuyele khona ayehlatshwa ngokwesibili, kumele abuyele ayohlatshwa ngokwesibili, ngoba nxa engasayanga kusho ukuthi ukuvikela kwakhe kakupheleliswanga. Kuqakathekile ukuthi abantu laba ababehlatshiwe bahlatshwe ngendlela efaneleyo. Okuswelakalayo yimfundiso egcweleyo evela kuhulumente, kafundisi ngendlela efaneleyo. Into eziningi kuthelevishini i-praise and worship bekholisa, bekhonza izanu, bekhonza uhulumende, kulokuthi uhulumende akhulume into efanele afundise abantu ukuthi kwenziwe kanje 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 ukuze isizwe sivikeleke.
Umnumzana Fidlela Ncube yisikhulumeli se-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo ugatsha olubona ngezempilakahle kwelemelika olwe-Centers for Disease Control and Prevention izolo lwethule iziqondiso ezintsha eziphathelane lomkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lolu luthi abantu beMelika asebehlatshwe amajekiseni okuvikela lomkhuhlane wonke womabili sebevunyelwa ukuphatheka kumbuthano emincane egoqela abantu abangakahlatshwa bengagqokanga ama-mask. Kodwa luthe nxa befuna ukuya kumbuthano emikhulu kumele bawagqoke. Abangakahlatshwa kumele baqhubeke bezivikela ngokuwagqoka. Amazwi la agcizelelwe ngumongameli Joe Biden, yena okhuthaze uzulu ukuthi ahlatshwe ngobunengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Kuyinto enhle kakhulu le ukuthi kuzwakale khona lokho, ngoba angithi nxa ungakhangela ECDC ibingathi ithi yona na
lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu manje ke namhla babuye beguqukile besithi selingenza lokhu lenze lokhu lenze lokhu lenze lokhu ngibona ngathi lokho kuyasiza kakhulu mina ntenguzwa ngathi ya inqeso okuzasiza ukuthi abantu abanengi bafune ukuthi bahlatshwe ijekiseni ngoba ukuthi lingenzi lokhu lingenzi lokhu lingenzi lokhu yiko okungathi bekungathi kuyabacapha labona abantu kodwa ke nxa sokuthiwa selingenza lokhu lina eselihlatshiwe selingenza lokhu lina eselihlatshiwe kuza kwenza ukuthi lalabo abangahlatshwanga bafune ukuhlatshwa ukwenzela ukuthi benze lokho osokusenziwa yilaba asebehlatshiwe ngoba the more people behlatshwa kwenza ukuthi kube ngcono ukuthi umkhuhlane lo uvinjelwe yikho ke imbona ngathi ngiyavuma melana labo sibili ukuthi labo asebehlatshiwe sebengenza lokhu sebengenza lokhu kodwa ke eqinisweni yikuthi nje abantu baphonga ukukhumala nje lokufuthumala lokuthini thini ngayo imaski leyo angathi kuthiwa kumbe into ezima ukugqoka kumbe into ezima ukube layo kumbe into edungayigqoka uphela umoya mina mbona ngathi imaski sibili into efanele ukuthi kungabi luhlupho ngayo ukuthi abantu bayiqokela ngoba eqinisweni kuyikuthi akula mask egqokwayo ngabe kasisela madokotela ngabe kasisela bonensi ngase bafa bonke labantu baphela
khona ngapho eTexas unjani umumo kulezinsuku
yengapha eTexas njengoba iTexas sisukelayo khona lemuva ukuthi ayizange ibe yi-state lesiyana esihlonipha i-COVID njengakhona lokho. Saba yi-state lesiyana esilalela u-president owayekhona ngalezo sikhathi. Lakhathesi ke nxa sokufika kukho khona lokho bavule masinya ngu-governor walapha eTexas wahle wathi yonke into isivuliwe akusasweleki imaski akusathini akusafuneki lokhu yama-businesses wonke asevuliwe engathi nje ungumuntu lwanokhulumela ukuthabisa inkosi yakhe ngaleyo ndlela kuba zima kakhulu ukuthi khona abantu bafake ama-maski khathesi sebekhanya ukuthi sebewakhupha abantu usubona abantu abaningi bengaselawo ama-maski
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Inhlanganiso esizimeleyo sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka 2023. Inhlanganiso lezi sigoqela Women's Academy for Leadership yona ethi ihlose ukubhalisa abesifazana abayizigidi ezedlula ezimbili 2.2 million kanye le-Election Resource Center yona ethi ilenhlelo zokuthwala abafuna ukubhalisa ibahambise lapho ukubhaliswa khona. Imikhankaso le ibihamba phambili enkundleni zokuxhumana izolo phansi kwesihloko esithi #2023 I'm voting kanye lesithi #registertovoteZW. Kusenjalo iMDC Alliance ithi ingatsha zayo kobulawayo zitshengise ukuthi ziyamsekela ngokugcweleyo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa. Unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Charlton Wente uthi usekelo abaluthole kobulawayo ngempela sonto luveze emgceke ukuthi leli bandla lilakho ukunqoba kuleli dolobho njengemvama. Inkokheli yaleli bandla egoqela uChamisa ibithe gwaqa kobulawayo ngempela sonto ikhulumisana ngenhlelo zokulungiselela ukhetho luka-2023. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi inkinga ekhona kukhetho oluzayo ikuthi amabandla aphikisayo ehlukene.
Ama electoral reforms kumesithi ukugucula kwemithetho ezokhetho kawuqondananga labantu beMDC alliance kuphela. Angisho siyazi ukuthi ukhetho oluletha iZANU-PF embusweni luza lobuyanga ukusileka kwemisebenzi, izimali eziphephukayo, lezi inkinga eziningi-ningi. Kuthi kusobala ukuthi uZulu wonke jikelele ofuna impilo enhle abe nguye oqala isivunguzane leso sokuguqula imithetho yokhetho. Akuqondananga kuphela lamalunga kumbe amaphathi aphikisanayo lohulumeni beZANU-PF.
Siyabona ukubana amabandla amakhulu ikakhulu iZANU-PF le MDC aseqalisile ungani ayenyakazela edinga usekelo phambilini kokhetho. Ukubona njani wena lokhu okwenzakalayo?
Kulokuxabana okuthize akula kudlelana phakathi kwe-MDC Alliance le-MDCT amabandla la amakhulu aphikisanayo. Kodwa phela amalunga abo malutshwane kuloZulu ngaphandle ngale ngaphandle kwamabandla ongavota ukuthi ZANU-PF iphume embusweni akuqondana ngaleza le-MDC Alliance kuphela. Imbona ngathi mina uZulu mningi ongangena ku-voters roll ukwenzela ukuthi iZANU-PF iphunyiswe embusweni.
Bakhona abathi ibandla le-MDC Alliance layekethisa ukuthi liqinise udaba lokulungisiswa kwemithetho yezokhetho lokuthiwa ngama-electoral reforms. Siyabona umbana kathesi sokusele isikhathi esilutshwana esokuthi uhulumende engakwenza kumbe ukukhuluma akutshoyo phambilini kokhetho lwedluleyo ukuthi okuningi akulungiseki ngoba akusela sikhathi.
Liqiniso ukuthi isisekelo sombuso sethu sicakathekisa ukhetho, kodwa mina ngibona kuyize emabandleni kukakhulu aphikisayo ngoba imithetho lezenzo okufanele kuqinise ukhetho akwaguquli. Ngibona kuza ukuba lokuxabana okuningi lezimfa ezithize ezimbalwa ngo-2023 engakafiki vele. Angiboni mina i-MDCA labanye bayo bengena ukhetho kungela ukuxabana. Mavele badanile bazabe sebezama ngazo zonke izindlela ukuthi kube lokuguquka kwemithetho, kodwa siyazi ukuthi iZANU-PF izabe isiloku isala, yikho kuza ukuba lokuxabana.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe. Sokusungulwe ibandla lezombusazwe elitsha elibizwa ngokuthi yiDemocratic Union of Masses iDuma. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Khulekani Ndlovu uthi injongo yabo emqoka ngeyokumela iziloyiso zabantu bemaNdebeleni.
Noma ngubani lobani ofuna ukulandela iphathi kumbe ofuna ukucabanga iphathi, sithi nansi iphathi yakini bantu bakithi emaNdebeleni, emathebeleland. Iphathi yabantu bemathebeleland yona leyi iDuma. Kahle kahle nxa ufuna ukuqedisa labo ukuthi Union of Masses ungathi na of Matabeleland. Yihe ngoba vele inhloso yethu ngekugcila eMatabeleland. Ngoba vele inhloso yethu enkulu ngekubona uluntu lonke loMatabeleland lusiba le freedom kume ngathi ukukhululeka ezintweni ezithile, intweni eziningi kakhulu.
Ekulamabandla aphikisayo amaningi elizweni, kungani lingangena ngakuli khetho kusungula elena?
Ukuthi kulamaphathi amaningi asungulwayo anjani njani, hayi lokho thina asikudingi ngoba vele yinto ezohlala isenzeka emhlabeni wonke nje. Ezilongokungela democracy emhlabeni amaphathi vele ayahlala esungulwa. Kweziyindawo okungala ukukhululekwa abantu bayalwa, into bona bavukela umbuso. Manje thina asivukeli umbuso, hayi sisungula amabandla ukuthi mhlawumbe singakuthola lokho esikufunayo ukuthi ibandla lethu limelane into eziningi asikhangeli abanye thina ukuthi wenzani thina sikhangela elethu ibandla ukuthi lenzani injongo yalo yini ngakho ke sizimisele thina ke ukunikeza abantu eMathebelendi lokho abakufunayo kakhulu kakhulu inkululeko peace freedom and justice yinto esimilela leyo kahle kahle sisungule ibandla lelo sibhekane lomumo osemathebelelendi ukuthi abantu bakithi sokungani izintandane abantu bakithi abalabaholi abantu bakithi baswela nje umuntu nje ongabavusa nje ukuthi babe yikho lokho abakufunayo ngakho ke amabandla amayela asungulwayo hayi vele kuhle la ukuthi asungule kuhle asasikwali kodwa thina silenhloso yethu silenjongo yethu esifunayo
Sesike sabona kusungulwa amabandla aphikisayo kodwa kuphange kuvela ukuthi akulalutho ngama briefcase parties nje aliso briefcase party lani yini
angazi ukuthi uyabuchaza ukuthini ukuthi party briefcase mhlawumbe usho abantu abahamba bethola ama briefcase lamaphepha abo hayi ashikithi thina akunjalo siyiphathi impela ezimeleyo iphathi impela eqoqekileyo lakhona futhi ama briefcase parties analawo ngicela nje babunkomo ungawasola ngama party nje lawo anenhloso zawo ngoba umuyo lomuyo umuntu olomcabango wakhe umuyo lomuyo umuntu ufuna ukuveza umbono wakhe politically njalo ungazokhohlwa phela babunkomo ukuthi ilizwe leli esikilo umhlaba lo esikilo angisho njalo ubuswa yipolitics kakhulu umhlaba wonke lo esiphezulu kwawo ubuswa yipolitics amandla akupolitics umnotho welizwe ukuze uthuthuke ipolitics iyabikhokhela njalo iyabikhokhelwa kahle ngakho ke thina lapha eZimbabwe umnotho wethu wabhidlika kudala since 1980 uloku bhidlika kancane ngenxa yokuthi abantu abaphethe wona umbuso abantu abakupolitics basuka bakhangela eceleni wajonga ezinye injongo bangakhangeli ipolitics ezinhle ngakho ke wonke umuntu nje ombona lapha emhlabeni lapha kahle kahle ngama briefcase parties vele abantu baqala njalo ngama briefcase parties okwebo kuphakathi khona lapha kuma briefcase parties wabunkomo ungakusoli okunye kuzokumangaza
Luyeza ukhetho luka 2023 liza ngena yini
ekhethweni sizongena ekhethweni sizangena mphele sizangena sizosekela ngoba vele iparty ipolitical party vele inhloso yayo ukuthi ingene ekhethweni nxa ipolitical party ingangeni ekhethweni babunkomo kusho ukuthi akuso political party it's just an organization and you bona hey it can be a political organization but ingaso political party ngakho ke thina si political party inhloso yethu ukungena ku elections sincintise abantu basivotele sikhethwe lati ngiyakutshela babunkomo ukuthi ngo 2023 abantu bazomangala ngiyakutshela abantu bazomangala phela sizokwenza lokho abantu abangakazi bakubone ngoba vele ayisancenge lutho esikufunayo sizakuthola
Umnumzana Khulekani Ndlovu ngumholi webandla le Democratic Union of Masses iduma Sikhangele okusemaphephandabeni iphephandaba lechronicle lithi umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa usekhalele imuli yakokurwa ngemva kokubhubha kukamnumzana Innocent Kurwa esithi wayeyintathela izindaba elohlonsi ukurwa ubhubhele engozini yemota kobulawayo ngomgqibelo Ube lilunga njalo le-MDC Alliance. Inkundla yeZim Live yona ithi uhulumende usekweze iholo lababalisi abasafundela umsebenzi ama-student teachers lisuka ku-$1.50 ngenyanga lisiya ku-$90. Singene kuhlandla labalaleli bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Kamalami umhlanganiso okwamahlamba isibongo ngilapha eSouth Africa eHippo la esihlala khona. Hayi mina ngisasebenza angacaba ukubuyela ekhaya let's start but emsebenzini labesebenza khona akusafani njengakudala njengalokhu kade kukhona before iCovid. iCovid imoshile ngoba sikhuluma so yebo thina sabe nenhlanhla ukubuyela emsebenzini kodwa eqinisweni abantu abaningi bese labantu bakithi abaningi manje abasebenzi. So ngaba liqinisa ukuthi abantu abaningi sebecabanga ukubuyela ekhaya ngoba lapho uma ungasebenzi lapha eSouth Africa impilo iyawoma kakhulu, irent yakhona iyadura. Vele igoli kahle kahle ukuziphile kumele ube nemali. Uma ungenamali awukwazi ukusurvive uma ulapha eSouth Africa. So okwamanje ihluko olukhona vele ukuthi imisebenzi ayikho, asingiqambamanga akula msebenzi. Lapho esenza khona abanye abantu abakabizwa abanye abantu kwimi-lockdown yakuqala liyaneka March eka-2020 eyenzakalayo since kuze kube manje abakabuyela emsebenzini. And uma usizwa futhi abakathole imisebenzi abasebenzi abantu abaningi. So ayilife ngani lokusiba nzima kakhulu.
Khonapho-ke endaweni okuphiwa khona kulabantu yini ababuyayo ukuze kuthenga behlale phansi bedle njalo alesaba ukuthi lingaba ngumkhuhlane lo yini?
Okwamanje kunzima ngoba abantu vele lokhu besethela ingqondo leyana ukuthi ikhoroni sekhona. So ama-stay downs ayehle kakhulu ngoba besibheka nge-Monday sibheka nje i-turnover ye-shop esiyenzayo. Most of it i-turnover yethu sibuya ngama-takeaway. Abantu abathenga ama-takeaway ngokomisi delivery le Uber Eats and understand ama-phone call bebe bezozikhathela abasafuni ukuhlala phansi. Lokhu engani bayesaba ukuhlala phansi. Even ngikhuluma so maybe they want to food e-shop. Shopping enkulu over but they want to food. So mostly vele abantu sebefuna ukudla bona ama-takeaway bayesaba le i-corona ukuthi babuye bezohlala. Abasafuni njengakudala.
Thanda ukulibulisa amahlabezulu mina ngu-DM Sipha. Kulele koBulawayo lokhana eLobengula West. So okwamanje ngihleli eScotland. Ya isimo ngathi siba lokunyukela esikhatheni uyabona ngoba kunjengamanje nami selokhu ngihleli ngingasebenzi for the past 2 months but into engcono ukuthi esisekelelayo ngale government siyathola le 80% yalapho kwenzela ukuthi ukwazi ukuphila but akulula kunjalo ama-bills angaphezu kwalokho esikutholayo yazi ukuthi kulukhoni lokuthi uzame ukuthola omunye umsebenzi nyana ngaphandle akulula futhi ngoba ama-companies avalile nje so kuhlangalela ukuthi maybe as of this coming week izinto ziyoqala ukumuva ke ama-companies amane ngazoqala ukuvula le-scop yonke into will pick up from there but kulukhoni masibheka nje abantu abanye abangasebenzi abanye abaphelelwe imisebenzi yabona abangatholiyo khona okuncane hayi kuba lobunzima kakhulu le muli yabona kudala i-stress kudala abantu ukuthi thole behlulukelwa besiba depressed ngento ezinjalo yabo so kunzima kakhulu.
So abanye sebecala ngokubuyela ekhaya.
Ya bakhona abafisa ukubuyela ekhaya kodwa ke uyazibuza ukuthi mawubuyela ekhaya njengami nje mangathi angibuyela ekhaya manje siya le ukuthi mfika ngiqale kuphi phela thola ukuthi akusibo bonke abale foundation already that side uyafika futhi ube lohlupho komunye umuntu uyabona so angazi uyazi ukuthi okungcono yikuphi ukuthi umuntu aqinisele lapho kungalunga uqale lawo ukubambabamba udobhadobho kosele imulu ubona ukuthi kwenzakala otherwise kunzima.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Siyajabula balaleli ukulazisa ukuba umakhalekhukhwini wethu uselungile. Selingathumela njalo impiko yenu njengenjayelo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende weMelika uthembise ukuphathisa eleIndia ngomoya wokuphefumula owe-oxygen ukuze lilwisane lomkhuhlane we-COVID-19. Umkhuhlane lo usubhahe kakhulu kulelo lizwe njalo ngelanga kufa inkulungwane lenkulungwane zabantu. i-oxygen layo isisilela esibhedlela. Kule qembu labahlamuki kwele Myanmar elithi lilwise amabutho kahulumende lawahluthunela inkamba ezisemngceleni walelo lizwe elele Thailand. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa athi abanikazi bendawo zokunathela ezifana lamabhawa abazatholakala bethengisa utshwala kugcwele abantu kanye labanathayo bazabotshwa ngokufanayo ngoba lokho kuyikwephula imigoqo ye-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle eMelika luthi abantu asebehlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili sebevunyelwa ukuphatheka kumbuthano emincane bengagqokanga amamaski. Kubhubhe abahlanu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.